So we see can't descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba ezisathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
sinanzelika ukuthi kwamba kobulawayo ukuthi siunder kulendawo ezive ziqhansa kakhulu esokufanele zingene ku localized lockdown kulesizwe khona, kodwa singakutsho ukuthi abantu akube yisifundo esihle sokuthi sinanzelwe ukuthi asihlonipheni esikutshelwayo.
Idolobho lakobulawayo selile eziqinti esezifakiwe ngaphansi kwe-COVID-19 lockdown ngenxa yokukhuphuka kwenani labantu abatholakala belegcikwane leli.
Third wave ibuya ngamandla, i-third wave. Abantu bananzelele kakhulu ngoba hey, especially lase-Gauteng lapha isinzima yi-COVID.
Isisidla amahabula i-COVID-19 kwele South Africa. Osokukhathazeka kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uxhasane labanye bakhe abavela kumazwe akuzwekazi le-Afrika emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit eMozambique. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kuwona lo umsakazo. Idolobho lakobulawayo selile eziqinti esezifakwe ngaphansi kwe-COVID-19 lockdown ngenxa yokuqansa kwamanani abantu abatholakala belegcikwane leli. Iziqinti lezi zigoqela iNkulumane eMakhandeni, laleyo ehlala abalutshana engenyakatho yedolobho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ukuqansa kwenani labantu asebebanjwe igcikwane le-COVID-19 kobulawayo sekudale ukuba kufakwe imigoqo ye-lockdown kusenzelwa ukwehlisa ukumemetheka kwalo. Udokotela Mthabisi Bhebhe uthi abantu sebekwazi ukuthi igcikwane limemetheka njani, ngakho kumele balandele iziqondiso.
I-coronavirus yona sesikwazi ukuthi ispreada njani. Ispreada nxa abantu bengagqoka amamaski, nxa abantu bengapractice i-social distancing. Nokukwanda kwamakhesi e-coronavirus okusenzakala kulezi nsuku kutshengisela khonokho nje ukuthi abantu bebengasayenzi ama-preventive measures, lahlale khulunywa Ministry of Health.
Umnumzana Ambrose Sivindi, umgcinisihlalo webulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu abalandele izixwayiso.
Well, njengezisakamizi zakobulawayo kuzisa usizi ngasithole imbiko yokuthi kukhanya lo mkhuhlane we-COVID-19 usuqansile. Sinanzelika ukuthi kwamba kobulawayo ukuthi siunder kulendawo ezive ziqhansa kakhulu esokufanele zingene ku-localized lockdown kulesizwe khona, kodwa singakutsho ukuthi abantu akube yisifundo esihle sokuthi sinanzelwe ukuthi asihlonipheni esikutshelwayo, sihloniphe izinqumo zonke ezifakwe yi-WHO.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kumele kube lo mthetho oqinileyo ozasetshenziswa ukumelana naleli hlandla lokuhlasela kwe-COVID-19.
I-lockdown le esifakiwe kumalokithi afana lenkulumane yemakhandeni le-Northern Suburbs qakatheke kakhulu ngoba ama-cases ebesekhwela. Into esikhathazayo kakhulu ebantwini ukuthi ama-regulations e-COVID kawalandelwa. Kumele kungezelele ngathi umthetho ozenza ukuthi ku-comply abantu be-comply bebe-forced.
Udokotela Edwin Sivanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, wenqaba ukuthatshwa ilizwi kodwa wachaza ukuthi kule mikhankaso abayiqhubayo edolobheni leli eyokulimukisa uzulu, njalo bayaqonqosela ukuba uzulu alandele izixwayiso ze-COVID-19 ngokugcweleyo ukuze kwehlise ukumemetheka kwalolu bhubhane. Izolo uhulumende wethule iziqondiso zokulwisana lokumemetheka komkhuhlane lo ezigoqela ukumiswa kokuvulwa kwezikolo ngamaviki amabili. Umphathi ntambo obona ngokukhitshwa kwembiko, uNkosikazi Monica Mutswangwa, uchaze ukuba uhulumende uzakhangela ukuba akusela ngozi na ukuvula izikolo ngemva kwamalanga alitshumi lane. Wengeze ngokuthi abezomvikela bazancedisa ukuba abantu balandele izinqumo ze-lockdown kanye lokukhangela imota ezithwala abantu ukuba zithwala inani elisemthethweni na. Kobulawayo kule ndawo esezivaliwe ngoba kuyikho okugxile khona umkhuhlane lowo, ezivalisa iNkulumane District yona ngaphansi kwayo ikhangele ilokitshi lenkulumane phelandaba sizindanketha emganwini leBarham Green. Kuthi eMakhandeni District kugoqela iCowdery Park injube, iluveve imagwegwe sebabs, iphumula sebabs kanye leMakhandeni. KumaNorthern sebabs kugoqela impophoma, imzilikazi ingubo yenja, imakhokhoba kanye lephakathi kwedolobho. Kuphela usuku lwayizolo bekubanjwe abantu abangamakhulu amahlanu letshumi lasitshiyagalolunye 519, kwabhubha abantu abayisithupha abangu-6. Kuthi asebehlabe ijekiseni yokuqala eyokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 bebezinkulungwane ezimbili lekhulu lamatshumi amahlanu lasikhombisa i-2157. Kuletha asebehlabe ijekiseni yokuqala abafike kunkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa i-706,158. Abahlabe ijekiseni yesibili izolo bebezinkulungwane ezintathu lamakhulu amathathu lamatshumi ayisithupha lasitshiyagalolunye i-3369. Okuletha asebehlabe amajekiseni onke baphose bafike inkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye i-440,220. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Isisidla amahabula i-COVID-19 kwele South Africa osokukhathazeka kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusasele amaviki amabili landubana i-third wave yokuhlasela kwe-coronavirus kwele South Africa ifike esiqongweni, kodwa isivele yaqala ukudla amahabulo. Inani labahlaselwa ilo mkhuhlane ngosuku selidlalela kuzinkulungwane ezilitshumi over 10,000. Kati izolo nje kuphela baphose bafike amakhulu amathathu 297 abantu ababulewe ilo mkhuhlane. Umnumzana Donny Fick ongudokotela esibhedlela seMill Park eJohannesburg uthi izibhedlela ziyagcwala ngokuthumuthumu.
Difficult to access a private hospital bed in the city at the moment. I mean,
sekugcwele ezibhedlela okokuthi kunzima ukuthola umbheda nxa udinga ukwelatshwa uhlala esibhedlela.
You have to make so many phone calls and hope and pray that they will take a patient who's got oxygen saturation of 80%.
Ingcitshi zithi ukumemetheka kakhulu kwalegciwane kubangelwa ukuthi abantu abasalandeli imithetho yokuzivikela kulegciwane. Umkhokeli kahulumende we-Gauteng okuyiso isabelo esihlaselwe kakhulu umnumzana David Makura uthi ubufakazi bukhombisa ukuthi indawo zokudlela lezokunathela utshwala zigcwala phamu abantu bengagqokanga ama-mask. Uthi njalo banengi abalokhu beqhuba amagigi kanye lembuthano okwaziwa mhlophe ukuthi imemethekisa legciwane. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi sekungenzeka kwethulwe eminye futhi imigoqo yempilo ikakhulu esabelweni saGauteng lapho osekukubi kakhulu khona.
We are seeing infection rates that seem to be much higher than what we have seen before.
Akusilela bezempilakahle imibheda yezigulane, imbodlela zokuphefumula kulaba abangenelisiyo kanye leminye imitshina edingwa ngasebegula kakhulu.
The challenge of oxygen availability and ventilators is another one.
Le yinto esiyethuse iningi lezalwane zeZimbabwe ikakhulu esihlala edolobheni leJohannesburg okuyilo esihlaselwe kakhulu. Abanye bathi besabela ukuthi bangabanjwa yilo mkhuhlane bafe. Bakhona bathi nxa kungavalwa imisebenzi bangehluleka ukuphila njengoba bevele bedonsa nzima kusukela ngomnyaka opheleleyo. Abanye besaba ukubanjwa yilo mkhuhlane besithi besabela ukuthi bangafika bengaphathwa kuhle esibhedlela. Intatheli yeZimbabwe umnumzana Aaron Dube uthi iningi labeZimbabwe likhathazeke kakhulu.
Third wave ibuya ngamandla, i-third wave. Abantu bananzelele kakhulu ngoba hey, especially laseGauteng lapha isinzima yi-COVID. Isicelo sokuthi abantu nje kumele bananzelele kakhulu bengayithathi for granted umkhuhlane lo uyingozi kakhulu uyabulala. Senze social distance, sanitize, faka ama-mask, singahambi ezindaweni nje just kungalasidingo sokuthi siye khona.
Okwakhathesi baphezu kwesigidi lasiyagalombili over 1.8 million asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa. Asebefile baphose bafike izinkulungwane ezingamatshumi ayisithupha over 59,000. Bangaphezu kwezigidi ezimbili over 2.2 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-COVID-19, okulinani eliphansi kakhulu xa kukhangelwa ukuthi South Africa yilabantu abafika izigidi ezingamatshumi ayisithupha 60 million. Melesuru 7, Johannesburg, kwele South Africa, inguthuso Khumalo.
Umkhuhlane we-COVID-19 udla ubhedu njalo kwele Botswana. Inani labantu ababulawe umkhuhlane lo lidlule inkulungwane eyodwa kuyona le iviki. Indawo esihlaselwe kakhulu kusezikolo okulalapho ababalisi abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele Botswana abakhala ngokuthi ngabe bayaqakathekiswa ekuhlatshweni ijekiseni ye-COVID-19. Intatheli izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ise-Cameroon kwele Botswana.
Ithi ebona ngesimo se-COVID-19 kwele Botswana ithi ikhathazekile ngokubonayo kulandela ukuqonga kwenani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo. Elinye ilunga lale komiti uDkt. Mkgomotsi Mathaba esipha umbiko wesimo saliviki ngomvulo uthe sekubhubha abantu inkulungwane 1069 umkhuhlane we-COVID-19. Uthi isimo esikhona sitshengisa ukuthi ubhubha abantu abalitshumi ngelanga ngokwakuqala lokhu umkhuhlane lo waqhamuka nyakenye.
We continue to record a number of deaths and
asiqhubeka sibona inani labantu ababhubha ngalo mkhuhlane liqonga kufika mhlaka 18 Nhlangula inombolo le ibiku 1069. Lokho kutsho ukuthi kubhubha abantu abalitshumi ngelanga.
Kulokhu esabela ukuthi ngokuqonga kwenani leli kungethulwa izixondiso ezintsha zokuzama ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane. Kodwa ezinye ingatsha ezifanele zemfundo zithi akuvalwe izikolo khathesi ngoba ababalisi sebehlasilwe ukwedlula abanye bonke. Inhlanganiso yamatitshala eBotswana Teachers Union isilobele urhulumente emnikeza amalanga ayisikhombisa ukuthi avale isikolo kumbe abone ukuthi ababalisi bayathola ijekiseni ye-COVID-19. Ababalisi bakhala ngokuthi kumele labo bafakwe phambili emzileni wokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 ngoba behlangana nabafundi abaphuma endaweni ezithiyeneyo. Lababalisi abambalwa abavela eZimbabwe kakhulu ezikolo ezingaphandle kwezikahulumente labo abakhathazeka ngesimo se-COVID-19. Omunye umbalisi uThobelani Khabo uthi isimo ezikolo asimanga kahle njalo kunzima ukuthi baqondise abantwana.
Abantwana babantwana sihlala sikhuza njalo nje. Isimo lesi sibucayi kakhulu ngoba ama-numbers akhula. Sesike salahlekelwa ngabanye ababalisi esibaziyo esisebenza labo esibathandayo kakhulu. Khathesi kunje ukuthi umsondelele umntwana umncedise sithi laba bakuzinga eliphansi babefunda ubatshengisa ukuthi hayi umntana angibhala lapha kunzima ukuthi usondele ngoba awukwazi ukuthi umntwana umi njani ku-COVID.
Uthi abanye abantwana bahamba esikolo noma belezibonelo zenhlungu zomzimba ezihambelana ne-COVID-19.
Sesifisa sibili ukuthi singathola i-vaccination masinyane ukwenzela sikwanise ukuncedisa abantwana bethu esikhululekile. Angazi ukuthi kungaphangiseka njani sincediswe sithole i-vaccine ngoba siku-front line abantwana esibasebenzayo bavela kumuli ezithiyeneyo.
Umongameli Mokgweetsi Masisi ekhuluma ngelanga lokunanza usuku lwababolisi ekuqaleni kukaNhlangula wathembisa ukuthi amatitshala azaphathiswa ngokutshetsha ngejekiseni. Kodwa ukuphuza ukufika kwemithi ye-COVID-19 ngenxa yokusilela kwayo umhlaba wonke jikelele sokubone uhlelo lokuhlaba ijekiseni luhamba lugege kwelo Botswana. Noma kunjalo kule themba lokuthi uhlelo lolu luzaphakamisa unyawo ngemva kokuba iBotswana ithole amajekiseni avela eChina azinkulungwane ezingama-200,000 aweSinovac. Abantu abaphose befike inkulungwane ezingamachumi amahlanu i-48,300 sebethwele wonke amajekiseni omabili kuthi abadlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu i-151,000 sebethwele ijekiseni yakuqala. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 Zabron kwele Botswana.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uxhasane labanye bakhe abavela kumazwe akuzwekazi le-Afrika emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit eMozambique lapho abacubungula ingxabangxoza yamali ecatsha kulelo lizwe lezinye ingxaki emazweni asemhlubulweni wezansi e-Afrika. Umabhalane walumanyano onkosikazi Esther Kumanetex wethule umbiko echaza ukuthi kuzacutshongulwa okunye njalo okwasalelayo kumhlangano odluleyo ukuhlaziya usizo olungalethwa yilumbuthano. Sixoxe lomnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukuze baxazulule lolwadawu lwaseMozambique kuzofuneka ukuthi befake esingathi thina imali ezayenza ukuthi bafake amabutho azahamba laphana ayosebenza ukuthi balungise udaba lolwano lwama-insurgents. Kodwa siyazi ukuthi ikakhulu amazwe esadik alokukhuluma kuphela kodwa bengafaki imali ezayenza ukuthi bakhone ukuthi laba bantu kuba laba bantu ama-insurgents la bakhanya bale kulelizwe elikhulu elibaphishayo elilo elibenza bayenze lokhu abakwenzayo. So kunzima ukuthi isadik nxa ingakwazi ukuthi balwa nesitha esingakanani bakhone ukuthi basiluse baphumelele. Okwakuqala kuyafana ukuthi bebekwazi ukuthi isitha abalwa laso yisiphi ngoba ama-insurgents la kawinje abuya ngoba at bathiwe so bona bakwazi isitha sabo then kungasiza ekutheni baqhazulule udaba loma insurgents angiboni mashiko eselekwenzi lokhulu kulokhu labujwayo ngoba ngibona kulicengo nje elithi lingenza umhlangano okuqakathekileyo nje ukuthi bafike nje baphuze itiye baphinde nje baphindele emakhaya abo beshiye lawo mazwe abazama ukuwanceda lokhu ememetheka ngothuthuvo lwabo lukhona isikhathi esiningi kugcina sokungenela amanye amazwe ahamba nje kwisadiki ukuthi kuze kube kungani kuba lokuthula so isadiki yona iyesihluleka kakhulu ukuthi ifake esikhathi thina ngokuthiswayo kurizini yesadiki
kambe singabona uhlupho lolu lwamalwecatsha lwele Mozambique ludlondlobala
vele luzodlondlobala ngoba angithi into elwela laphana umnotho weMozambique njengokulo mnotho luzodlondlobala ngoba kulabantu abaningi abaesathi banesandla laphaya bafaka imali befaka isikhali bephushele lungadlondlobala moshakale ngoba iMozambique kasibhekile imelana laboZimbabwe oSouth Africa uMalawi uTanzania so kungenzakala ke ukuthi ludlondlobale nje kugcwale yonke indawo ngoba siyazi ukuthi as long bengasebenzanga nalo othuma la malwecatsha lawo kuzaqhubekela phambili lokhu senzakala
lo ngumnumzana Walter Nsonungule Mbongolwane ingcwethi yecubungula ezombusazwe esixoxelayo esejohannesburg wele South Africa Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngokwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngesikhathi umhlaba ubhekane le COVID-19. Uhlandla lethu lapho isixoxa nabadabuka eZimbabwe asebehlala emazweni aphetsheya silomnumzana Difa waJapi Bango omunye wabaqoqa umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezohlobo lesikhalanga. Abahlala kwele Bhilithani, lo mbuthano wandise ukubuthanisa abantu abaningi kakhulu, kudliwa, kugidwa, kuluthuli abantu bekholisa, kodwa lonyaka njenganyaka enye, lo mbuthano awuseyi kuba khona kodwa uzayenziwa ebulenjini. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Bango dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Esathi sinqasiqopha ilanga lamhla ka 10 July okulilanga obekufanele ukuthi kwenziwe ngalo iBukalanga gathering. Sasikhangela ukuthi umongameli uBoris wayethembise ukuthi uza kwenza isimemezelo mhla ka 19 June lapho zabe sisho khona ukuthi abantu uyabavulela yini bonke noma akabavuleli. Kodwa ke ngaleyo ndlela akuzange kusenzeka ngaleyo ndlela ngenxa ukuthi abantu abakhanya besahlatshwe ama doses ama one doses basase phezulu basase enani almost singafikisa lapha nasithi ku 40 million abangakahlatshwa i second dose okwenza ukuthi abantu abakavikeleki kahle bonke ngobuningi wasethembisa ukuthi hayi usenhlehlisile ilanga walihlehlisela mhla ka 19 July mhla ka 19 July sokuyililanga lapho aseza khuluma khona ukuthi imigomo noma kunqa kuqhutshekela phambili sekuzaphilwa njalo kuyiwa phambili so okulilanga ukuthi mhla ka 19 July kuyose kudlulile ilanga lethu sesilibekile ngokunjalo ke sasesihlala phansi sabona ukuthi asilenze leli langa lidlule kodwa sesizakwenza ngesikhiwo lokuthi i-virtual abanye noma ngithi mhlawumbe bangajalanga ulimi ibala lethi virtual ngithi zingisho ukuthi sesizakwenza sikwenza online njengalokho okulokwenziwa okufana labo Zoom lani kodwa ke sabe abantu abadlalayo bazabe betshaya izingoma zabo noma abanye bazayenza ama-pre-recorded shows bese sidlala ngalelo langa ukwenza ukuthi sidlulise lelo langa elibukala ngakathering lingabi lilanga elidlula kungelanto esiyenzileyo
kahle ungasitshela ukuthi umbuthano lo oyibukalanga uyini njalo wenzelwani
umbuthano lo sathi nxa soqopha sahlala phansi sabona ukuthi uqathekile kakhulu njengoba singabantu sihlala egangeni akube khona into noma esikhumbuzayo noma into esenza sibumbane sibambane singabantu basebukalanga ngoba zinenge izinto ezenzakalayo kakhulu lapha sisegangeni sinje ezinye ezinye izinto ezenzakala mhlambe ezihlanganyela abantwana njalo lokuthi ulimi lwethu lingakhohlakali njalo lokuthi sizazi ukuthi thina singobani njalo sivela ngani njalo iBukalanga Gathering lenxa isenzakala ayenzakala ukuthi umbuthane nje kuphela ngumbuthane yenu ukuthi lapho siyabe sikhumbuzana sikhumbuza abantwana ukuthi ugqozi lwabo ukuthi bona bangobani kodwa ke kakhulu lakhona siyabe sizama ukuthi sihlanganise izinto thize esibona ukuthi mhlambe ngomnyaka ngomnyaka noma kukhona ezinye izinto noma sibona ukuthi yini esesizenzile esiyenza kuncedisa ekhaya noma yikwini okudingakala ekhaya okufuna ukuthi kusize abantu ekhaya engithemba ukuthi kusafana lokuthi njengomnyaka odlulileyo sathi nxa kufika isikhathi sengasakwe yini lesi ukuthi sihambise imali eningi sibili ekhaya ukuthi sizama ukuthi sincedise ekhaya ukuthi kwenziwe ama-quarantine centers imali le yafika yathenga ezinye izinto khonangale yancedisa njalo lokuzama ukubona ukuthi isibhedlela sePlumtree siyasincedisa ngezinye izinto ngokuthenga ezinye izinto lokhu lalokhuyana esibona ukuthi kungancedisa njalo lokuthi enye into enkulu kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi sibumba njani ngoba siphezulu komqondo ukuthi kwenziwe i-technicon i-college laphana ePlumtree ngumbono esiloko esiphezulu kwawo esiloko sithi njalo nje siloko sihlangana sikhumbuzana sibone ukuthi sesingaphi noma sesihambe how far sithola lama updates sihlanganisa le nkulumo esabe sizithatha ekhaya siletha ama feedback ngapha kwabanye bethu esilabo lapho so lilanga engingalisho ngithi it's a very productive day iBukalanga Gathering
umnumzana Tifa wajabi bango Dube ngomunye wabaqoqa umbuthano weBukalanga kwele bilithane ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseLondon. Amabandla ezombusazwe eZimbabwe athi azaqhubekela phambili dinga abantu abazabavotela kukhetho lwama-by-elections olungenziwa lonyaka lanxa kule ndawo eziningi okuqiniswa khona iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abakumabandla aphikisayo bathi ibandla leZANU-PF lincindezela aphikisayo ngokwethula imithetho eminingi yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Bathi ibandla elibusayo likhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota kodwa aphikisayo avinjwa ngamapolisa ukuba aqhube inhlelo ezifanayo. Umnumzana Ostalos Ziziba okubandla le-MTC Alliance uthi iZANU-PF isebenzisa ngendlela engaqondanga imithetho yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Akufanelanga umthetho u-apply kolunye uhlangothi unga-apply kolunye uhlangothi. Akula muntu osolayo indaba yokuthi kwekwe kuvinjelwe ukubana kungamemetheki ke i-COVID-19. Ungahamba emadolobheni kathesi noma ungaziwe ngapha abantu bayahamba ngaziwe ngapha abantu bayahamba engikutshiwo mina ikubana ke lapho kuvulwe khona ukuthi uthi abantu abapractice social distance abantu begqoka amamaski kwenze konke akula nkinga umuntu ophikisa indaba yokuthi kwe simise ukumemetheka kwe-COVID-19. Engikusolayo kubana ke weaponize ngenxa yokuthi emalangeni adluleyo abantu bezani bebebuthene. Nxa kubuthena abantu abangasiwo bezani kokufakwa khona umthetho we-COVID-19.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party.
IZimbabwe yilizwe okokuqala okusetshenziswa khona angathi mina imithetho etshiyeneyo kusiya ngokuthi yenziwa ngubani kubani. For example, iZANU-PF siyayibona isenza inhlelo zayo ingaphazamiswa. Kodwa nxa sokungamanye amabandla ama-opposition parties, imithetho iyaqala ukufakwa sokuthiwa sokulabo lockdown abantu bengahlangani. Konke lokho nje bezenzela umathanda ke. Kwenza ke abanye abantu basebenze nzima. Ukhuluma nje sibhizi lapha siyahlela, sibumba ama-structures, siyenza yonke into. Siyenza latho kunye ngokwenza inkani, ngokunanzelela ukuthi labo ababusayo abalandeli umthetho. Bancinele kuphela ukuthi bancindezele abanye ngoba bona bekuphawa.
Umnumzana Believe Gawule uthi amabandla wonke kumele alandele imithetho yelizwe.
Inhlelo kumele ziqhutshwe kodwa abantu bezivikela ngazo zonke indlela ezikhona zokuthi bavikele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Abantu bangena ema-supermarkets bayathenga, abantu bangena ezimoteni bayagada bayahamba. It's business as usual. But okuqakathekileyo ukuthi abantu balandele imiyalo ye World Health Organization eyokusanitizer eyokugcina ukugqoka ama mask ngazikhathi zonke abantu bengadeleli umkhuhlane ngoba ukhona.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission isithi balutshani abantu ababhalisela ukuvota kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoCape Stube.
Inhlanganiso ezimeleyo eCenter for Innovation Technology yakoBulawayo namhlanje iphawulwe ngokusemthethweni umbukiso wendaba ezihlukeneyo eziphathelane lokwephulwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown ezethulwe ngombimbitho nyakenye. Lolu bhubhane luhlasela amazwe omhlaba ugoqela iZimbabwe. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Iningi labantu libikwa lahlukumezeka kakhulu phansi kwe-COVID-19 lockdown, njalo lokhu lesi simo silokhe siqhubekela phambili ngesikhathi ilizwe seliqalile elinye njalo ihlandla lamaviki amabili awe-lockdown. Umqondisi we-Center for Innovation Technologies iSite, uMnumzana Zenzele Ndebele, uchaza ngohlelo lwabo.
Namhla sizabe sibukisa i-documentary esayenzayo njenge-Center for Innovation and Technology ezabe ikhangela ngokuhlukunyezwa kwabantu ngesikhathi se-lockdown eyaqala last year ngo-March. So siyabe sikhuluma lama-victims, abantu abachayayo, abantu abafelwa izihlobo. So i-documentary leyi ngeyokuthi nje siveze ubunzima izakhamizi zakoBulawayo ezahlangana labo ngesikhathi kule COVID lockdown lapha.
UMnumzana Ndebele wengeze ethi ngemva kombukiso bazaphinda bahlaziye le ngcwethi ngesimo lesi.
Documentary le nje ukuthi abantu bebekwazi ukuthi i-lockdown kwesinye isikhathi isukuyasetshenziswa ukuncindezela abantu ikakhulu abamabandla aphikisayo. After i-documentary kuzabake le-discussion ezabe igoqela abantu abanjengoSipho Malunga.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uncome abesayithi ngohlelo lwabo lolu.
Into enhle ukubana yenziwe i-documentary leyo, especially uma ungakhangela ukubana ngesikhathi se-lockdown kube lama violations amaningi, kwenzakale kakhulu ukuthi kube lokuhlukunyezwa kakhulu lokwephulwa kakhulu kwelungelo loluntu. Sibonile abantu osisibe Country Park bechaywa.
Unkosazana Nomqhele Nyoni ongomunye wabahlukunyezwayo ngesikhathi se-lockdown uchaza udaba lwakhe.
Ngahlukunyezwa sibili kakhulu ngamapholisa ngoba ngangagqokanga kuhle imaski, kwaba nzima ukuthi siyemangala ngoba kwakungabantu bomthetho. Labo bantu engangihamba labo bachaywa sibili kabuhlungu.
Emhlanganweni njalo ucwaningo lokwephulwa kwamalungelo oluntu ezweni wawunesihloko esithi the impact of COVID-19 social economic rights, umabhalane wekhomishini ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission uMnumzana Eric Mukutiri wachaza ukuba ngempela minengi imibiko yensolo asebethe bayithola evela kuZulu lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu mayelana lokuhlukuluzwa kukaZulu phansi kwe-COVID-19 lockdown. Njalo balabo ubufakazi balokhu loba nje engachazanga ukuba nyathela bani abazalithatha ukulungisisa lokhu. Umeli weCanada kuleli unkosikazi Christina Buchan laye kunyanga edlule ngelanga lokuthakazelela imisebenzi yentatheli zindaba emhlabeni jikelele, laye uveze ukukhathazeka ngokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ngamapholisa lamasosha ngesikhathi se-COVID-19 lockdown, kukanti njalo beyizisebenzi eziqakathekileyo. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe yomhlaba e-United Nations ebona ngamalungelo oluntu isithe yasola ukuhlukuluzwa kukaZulu endaweni ezehlukeneyo yisandla sikahulumende, bekhuthaza ukuba angabi lesandla esilukhuni. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku-shortwave.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobho lakoBulawayo selile ziqinti esezifakwe ngaphansi kwe-COVID-19 lockdown ngenxa yokuqansa kwamanani abantu abatholakala belegciwane leli. Sisidlamahabula i-COVID-19 kwele South Africa osokukhathaze kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uxhasane labanye bakhe abavela kumazwe akuzwekazi le-Afrika emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit eMozambique. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivale Elisaye, ngisithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.